Right. Entrepreneur, Mr. Gentry, exactly. What is simple saying is, abantu abafuna ukuthi afi Congress, abantu abahambise court, esithi bangene emahhofisi ngendlela engaqondanga. I-High Court yeZimbabwe isithi that net. Ngakho-ke, ukuthi bona abantu abachallenjwayo kuye umthetho benze khonokho abakwenzayo, i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi liyiswe, izilo yiyiziswe. Ngoba ngangukuthi umuntu kuthola ukuthi there's an illegality that is being perpetuated. That illegality must be stopped. So, that's the long and short of it. The simple thing is, Congress is a union,
singathi-ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthetho ndawo?
Ye, inkantolo yokuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into ayitshoyo ile ngqondo obekayelana. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela ezinye izindaba ezakhe zenzakayo, hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasudla.
Singathi-ke udaba lolu lungela nini umthetho ndawo?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi is an urgent application. Ngabe kusitsho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye amakhesi, ikhesi le iyekhiswe kwamanye amakhesi ithatha already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangelela ukuthi iviki ezayo kude liyanelandelayo ibe isiphethethe awamesosiyakhuluma khona le nkantolo.
Singathi-ke lisenza khonokho lolani udaba-ke lumi njani olwaphanywa kwangumsebenzi?
Lolana aso urgent application, lena yi-application ye-declaration. I-declaration esiyabe sisitsho ukuthi i-court yayi-declare ama-rights ukuthi no, into le kayibanjwanga ngendlela from the onset. Ngakho-ke kwaphambanise. We want that kind of a declaration. So khathesi sitshela ukuthi i-Congress le imiswe. Angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kusikhathi esiqede lokuya ludaba lokuqala. So lolu daba lolu esingena ngalo, esikhuluma ngalo kathesi, ludaba olusukela ngalo.